Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 25 kumfumfu 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo weVoice of America usola ukufakwa kwentatheli zindaba zeStudio 7 kuqembu leWhatsApp elibunjwe ngabakhanya besekela iZanu PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzakhokhela umkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF yiMelika. IZimbabwe Lawyers for Human Rights isola ukwaliswa kwamagqwetha ngophethe ijele lesikurubhi ukubonana leziphathamandla ze-CCC, umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo weVoice of America ususole kakhulu ukufakwa kwentatheli zindaba zeStudio 7 kuqembu leWhatsApp elibunjwe ngabakhanya besekela ibandla leZanu PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Umhleli omkhulu weStudio 7 uRay Choto uthi bamangele izolo bebona intatheli zabo zifakwe kuqembu leli zingazange zicelwe kumbe zaziswe. Uthi leli qembu akumelanga lenze angani intatheli zeStudio 7 zisekela uMnangagwa ngoba lokho akusiloqiniso. Iqembu leli likhanya lisanda kubunjwa njalo lilentatheli zindaba ezedlula amakhulu ayisikhombisa 700. UChoto uthi njengeStudio 7 abalani lokwenza laleli qembu. Wengeze wathi intatheli zeStudio 7 zisebenza zizimele zingelahlangothi eziluthathayo kwezombusa zwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzakhokhela umkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF yiMelika. Umanyano weSADC yiwo owahlela ukuthi lumkhankaso uqhutshwe minyaka yonke mhlaka 25 kulinyanga. Inkokheli zamazwe akuSADC lazo zikhangelelwe ukwethula imbiko zikhuthaza eleMelika ukuthi lesule izijeziso lezi ngoba isithi zilimaza uzulumakhaza. EleMelika lethesa abezanu PF izijeziso lezi libethesa icala lokwephula amalungelo kazulu. Uhulumende uthi ababalisi kanye labantwana besikolo labo kumele baphatheke kumkhankaso wanamuhla okuyinto esolwa kakhulu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi iAthuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Izinto ze-national governance zihamba le-political inclinement. Abantwana besikolo abakhathana le-politics. Ababalisi balomlando omkhulu kathesi, ababalisi bayayimvitileta kulama examinations ahambayo. Bese sibuya nase sikhangela in principle indaba yama sanction, aso ndaba edinga izilogani. Indaba abantu okudinga ukuthi nxa kulama reforms okumele ayenziwe, sesikhambuma ngongakanani kuwona lawa ama reforms ukwenzela ukuthi sikhale ngawo ukuthi abantu thina sesikhambe kanje akulalutho abalwenzayo.
Kodwa uhulumende uthi kumele liphatheke njengababalisi njengabantwana besikolo ngoba izijeziso lezi ziphazamisa ezemfundo eZimbabwe.
Imfundo vele yaphambaniseke kutheni thina njengelizwe sehluleka ukulandela isisekelo sombuso esithi sona i-education in Zimbabwe is state funded. Konke lokho kwe-education state funded kusuka kunzira masanga commission. Inzira masanga commission ithe isithi education must be state funded. Yazobuya le proposal yabo ukuthi uhulumende nxa efuna ukufunda i-education baqalisa into kuthiwa i-education equalization fund. Lapho kuzathi khona uhulumende nxa ehleli esenza ama-budget akhe akhangela ukuthi izikolo lezindawo ezidinga ukuthi sizilinganise nama A-schools lana esasiwakhangela kudala yiziphi, looking at ama-resources elizwe esilawo. I-benchmark yethu nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende must fund education, nxa sikhuluma siyi-ATOS ukuthi uhulumende must fund education, inzira masanga commission esiyiyo esisinikeza i-competence based curriculum ilakho konke kumgceke ngidathele.
Siyazi ukuthi kuyalotshwa imihloliso sikhuluma nje kulezi nsuku. Ihamba njani? Kuhamba kuhle konke yini? Ngoba sike sabona kuthiwa kulamaphepha alikhileyo atholakale sesezandleni zabafundi lanxa nje ebengakalotshwa.
Nxa sesikhuluma ngesimo semhloliso kubi, kubuhlungu nxa sesikhangela umfutho ofakwa ngababalisi bengabhadalwa imali abayikhangeleyo kuthiwa yi-living wage, kodwa besiye emsebenzini everyday besiyafundisa abantwana ukuthi baqeqeshe babe kahle. Imhloliso ekhona kathesi kithi njenge-ATOS sesiyibuka njengemlinga, umuntu olingabantu. Imhloliso yonke isikhona ebulenjini. Umbuzo esilawo yikuthi ngubani oqondane le mhloliso ukwenzela ukuthi nxa sesikhangele ukuthi kanti imhloliso lonke le yagcwala ebulenjini kwenzakalani kube emhlolisweni.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-ATOS. Abezombusazwe bona abathini ngodaba lwezijeziso? Nangu ukansila webandla le-TCCC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ibandla le-ZANU-PF le-SADC benza izaba into emangalisayo ukuthi bakhuluma ngama-sanctions abathi ilizwe lethethwe ngamazwe aphandle iMelika leBrithani ne-European Union. Kodwa-ke ama-sanctions amakhulu ngethethwe abantwana beZimbabwe libandla le-ZANU-PF ebengabantu abathembakeleyo ngaba bakhuluma ngokuthi ama-sanctions kaphume bese befaka phela le mizamo yabo ukuthi hayi lathi kwelethu hlangothi sikhangelele ukuthi silungisise lokhu lalokhu lalokho. Kodwa-ke njengabantu bezanu-PF benjalo bazahlala besithi ama-sanctions kaphume, kabakhulumi ngodaba ukuthi ama-sanctions lawo abuya njani, kabakhulumi ngodaba lokuthi bona i-roadmap yabo imenjani ekukhankaseleni ukuthi ama-sanctions aphume. Ama-sanctions asonto ezaphuma ngoba abantu beyigala kumbe benze irali bahlangana bamemeza bahlabela bathi ama-sanctions kahambe. Impunguche ziyakhala ubusuku bonke, inyanga iyaphuma ize yetshona akutshintshi lutho. Izinja zingakhonkota isitimela siyahamba sisolobele size sefika lapho esiyakhona. I-ZANU-PF nxa ithembakele imuntu abakhuluma ngayo beyizwisisa njalo beqinisile kiyo kumele balungisise okwayenza ukuthi lawo ma-sanctions abakhuluma ngawo abe khona. Bathi ukuthi hayi kusolwa-ke ukuthi sephula ilungelo loluntu ngokunjalo sesizama ukuthi siyenze lokhu lalokhu lalokhu ukuze sivikele ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Kodwa-ke ngayenzeka ephelileyo nje sibone i-ZANU-PF kulama-by-elections abantu betshaya begijinyiswa. Sikhuluma kanje omele edale lephalamende koBulawayo uJasmine Thofa usesibhedlela uqhamukile ingalo zonke lilunga ledale lephalamende etshayelwa ukuthi indaba besiyakhankasa ke kogodlwayo insiza bekhankasela ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abeZANU-PF bathi amalungelo bayawahlonipha Ndlovu, bathi uhulumende kaMgabe nguye owayelenkinga, kodwa lo okaMnangagwa usekwenzile konke okwathiwa kumela kwenze iMelika labangane bayo ukuze kwesulwe izijeziso.
Robert Mkabe usekwansi iminyaka emibili watshonayo. UJasmine Tofa okucacaphulwa amalungu edale lephalamende atshaywe ngeviki eliphelileyo. Abanye batshaywe ematopo kithi lapho esanesen, abanye batshaywa ensiza ngapha kwa-4. Into enzakala ngeviki eliphelileyo. Amazwe aphetsheya akhuluma ngelungelo loluntu. Amabandla aphikisa eZimbabwe kavunyelwa kukhankasa, bakakhankasa bayatshaywa abantu, babulawela izimoto, abalinyaza baqhamula izingalo. UJob Skhala sekwanisa inyanga ezintathu evalelwe, yikho ke akulanto abangathi sebeyilungisisile. Ngibona ingazathi abakwenzayo ke kuwesi kakhulu okudlulele kokusenziwa umgaqo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngapi lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka.
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama-banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali nxa zitransfera zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapho ngabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle khonokwana amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kwenziwe ama-checks properly kubonakala ukuthi imali leyi ivela ngapi ihamba njani. Amabhenki lawa acile bonto kungcono ukuyekela udlelana namabhenki eZimbabwe lapha kulokuthi becile beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwa ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi i-targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sise ama-sanctions layo iqalisile sokule 22 years. Ngiyabona umkonomi wethu usukhoste imali engadlula abo $40 billion ade kumele ngabe siyenzile la ngabe kungasho ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke ukubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Ama-sanctions lave la abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa and ezilonke zomhlabathi losilawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, batshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akendekele ukuhlukumeza abantu ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu babe-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba alimaza the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla leZANU PF ubexoxa lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isilobele ophethe ijele leChikurubi ikhonona ngokwaliswa kwamagqwetha ukuvakatshela iziphathamandla zebandla le-CCC umnumzana Job Sikala lo Godfrey Sithole. Inhlanganiso le ithi ngesonto amagqwetha uFred Masarirevu loDaniel Mologele baliswe ukubona abasolwa ngoba kuthiwa kuvunyelwa amagqwetha angena enkantolo kuphela nxa kuthethwa icala labo elokuphedla uDlakela. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena uke wabhalela usikomitshi wamajele ecela imvumo yokuyabona uSikhala loSithole wavunyelwa. Sixoxele ngcuthi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Beze kahle kakhulu ukuthi balobele umnumzana ophethe ijelelelo. Kodwa njengoba ngengatsho phambilini kwesinye isikhathi ukuthi kayisuye ot abangani kodwa isinqumo esithathwa ngabantu nepolitiki abaphezulu ababusiliswe kodwa ke njalo umthetho uthi kababhalele bona labo bantu bakhulume labo benza into eqondileyo kuyikulwela amalungelo abantu ukuthi umuthi wakhohle ukuthi umuntu ngaphansi kwe-constitution yeZimbabwe ulelungelo lokuthi avakatshelwe izihlobo izihlobo labangane labazombona kabakhethwa ngabamvalileyo kodwa bakhethwa nguye nguye kuphela ongatsho ukuthi samfuna ukubona lo laluyana ngaleyo ndlela kuphela ngakho ke lokho abakwenzayo bephula umthetho labo abavalele uSikhala noSithole.
UChamisa laye sibone elobela usikomitshi wamajele kunsukwana ezedluleyo ecela imvumo yokuyabona uSikhala loSithole labanye lababebandla lakhe ababotshwa eNyatsime loSikhala beseteswa icala lodlakela. Kahle kahle kuyini okwenza abamajele laba bakhanye besala ukuthi uSikhala loSithole babonwe ngamagqwetha abo?
Isizathu sokwala kwabo yikuthi abepolitiki abaphethe ilizwe yiba bathi kwaliwe. Aso sinqumo esingathathwa ngumuntu ogcine umuntu esitokisike ejele kumbe endaweni ethile kodwa isinqumo esithathwa ngabantu ababusayo. Yilokhu ngesingisho kuthiwa kule political interference endabeni yona leyo. Kusegcekeni khona lokho. Yingakho thina abanye sisithi kusasa lokhu kuzabe beginqile abantu bekhuluma ngokuthi izitheso zenotho ama-sanctions kasuswe. Ngabe bona labo bantu njalo bayakhuthalela ukuthi bathi kakube lokhetho elikhululekileyo elizweni kakube le-rule of law kakuhlonitshwa amalungelo abantu akudemokratizwe ilizwe likhulule ngendlela efaneleyo. Kungenzeki lokho esikubona kusenziwa kuboSithole laboSikhala ngokuba yikho okudonsa izitheso zenotho. Asingakhulumile abasemelika sisithi kabasiswe izitheso zenotho kasikhulume labethu khona lapha labo njalo ukuthi kabayekele ukuhlukuza abantu ukutshaya abantu ukubusa kabi ngendlela esiyibonayo yona le njengoba sikhuluma oSithole laboSikhala indlela abaphethwe ngakhona. Siqondiseni into eyonakalayo hhayi ukuyibuka sibe sisilwa namanye amazwe siyekela bethu bebusa kabi.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Ose siba inhloko yelebhilitane entsha umnumzana Rishi Sunak uzahlangana lenkosi yalelo lizwe uKing Charles namuhla lapho azaphiwa khona imvumo yokungena kulesi sikhundla lokubumba uhulumende omutsha. Othiye lesi sikhundla ngeviki edluleyo unkosikazi Liz Truss laye uza kwazisa inkosi ukuthi usetshiya umsebenzi. USunak uleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 42 njalo ungumhlobo wesindiya. Usithembekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe njalo ehlala kwelebhilitane umnumzana Mqondobanzi Magonya.
URishi Sunak usaseyinkokheli yebandla leConservative Party uzakwamukela ucingo oluzavela kungonyama yalapha uKing Charles ukuthi ke afike ngakwakhe kuphalasi yakhe lapha azakuyamnxusa khona ukuthi ngabumbe uhulumende under iConservative Party. Into emqoka okumele ukuthi sizwisise njalo yile ulakho ukuthi uKing Charles engafika amlandulele ukuthi abumbe uhulumende acele ukuthi ibandla lakhe le conservatives balilethe omunye. Kodwa ke nxa engakwenza lokho uKing Charles okuzalandela ukuthi ubukhosi bakhe buphelile ngoba amandla inkosi yalapha ewasebenzisayo iwaphiwa iParliament njalo akukaze kwenzeke. Uzakhumbula ukuthi kwalaya ngo 1701 kuke kwangani kulokukiliza kancane kodwa hayi into yakhona baphanga bayilungisa.
Sesibheka phambili singambona eqhuba umsebenzi yini okwesikhathi eside engawuchinje njengalokho esandu kukubona ngabusa ngemfanelo. Siyabona abanye lapha ebulenjini bemchothoza ukuthi hayi ngumuntu onothe kakhulu ongakwaziyo mhlawumbe ukuthi zomnotho welizwe sithuthuke njani ngoba ekhule phakathi komhlanelo embeleko.
Uzalandzelela ukuthi amazwe abantu bonaba abakhulele phakathi komhlanelo embeleko athuthukile njalo labantu babo kabadubeki okufana lokwabantu laba abakhulele phakathi kwejele mbokodo. Khangela lona le eBritani ukhangele elakithi khona phana komchazafe khangele ukuthi abantu bahlupheka njani ukhangele ukuthi abantu abayibona ababusayo ukubuyela emuva ukudingisisa imvela phiyabo uzabona ukuthi ngabantu iningi labo akadebelala bechebe ngesawuto yikho nje ubona lokubusa kubehlula babusa ngochuku ngabantu ababusa ngendlela embi kulabo abantu abafike lapha ngo 2000 or from 97 uzakhumbula ukuthi sesibe labo prime minister kusukela ku Tony Blair kweza u Gordon Brown kweza u David Cameron u Theresa May after Theresa May kwazokuza u Boris Johnson after Bojo kwazokuza u Liz Truss esiza kuba laye lamhlanje othatha over from u Liz Truss ngwesikhombisa kwelakithi sazabantu ababili kuphela khonoko kumele ukuthi kusifundise isifundo
umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusaswe sixoxela ekwelebhilithane Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iNewsday ithi amabutho eZimbabwe ayakhonona kakhulu ngoba engatholi ukudla okwaneleyo kanti njalo esilela ngamauniform. iChronicle ithi abanye abantu kobulawayo baqoqa ukutshengisela esitaladeni namuhla besola izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yimelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi bethu emathebelelendi. Hayi siyalibonga nje kustudio 7 khonapho ngokusimela kakhulu emsakazweni. Isakazela zona indaba zakithi emathebelelendi ezingathathi hlangothi nje. Njengoba nje sokulandela ama-election sokunganithokola ukuphithiphitha okwenzakalayo emathebelelendi. Kodwa sicela ukuthi indlela esixwayisile laba bantu laba abezanu-PF laba. Sekuyele ubudlongodlongo babo laba ababenzayo ebantwini laba. Ngoba kahle kathi nxa ubudlongdlongo bebenza kanje bekhumbula ukuthi labo ngabantu nje njengathi nje ubudlongdlongo babo hambe nxa behlukuluza abantu nje labo ngabanye abantu kanye ngakambe bazamani sokungathiwa nje sokuyinyamazana nje sokungani inyamazana nje eziphilayo thina singabantu sizonyamazana singabantu sonke abantu abakuzanu ngabantu abantu abaku-MRP ngabantu abaku-CCC ngabantu abazamukekela nje ubudlongodlongo babo lo ngoba one day yakhala bona bangacabanga ukuthi kumbe siyabe sisaba thina sibe sazi labo gawule labo benjalo sibe sabo ugawule labo lobatshele ukuthi sibe sazi asibi kuthi asibe siyabe sisaba
yes studio 7 linjani basakazi Petavodloza Swanda. Kuzwile power ku Studio 7 kuliphuma le ndaba litshone le ndaba. Hayi into iphawulileyo hayi. Inxele impela Petavodloza Swanda. Mawuzathi umnanga kwa uright ephathe udaba lwe-ground lezinduna. Wena usazi kahle ukuthi izinduna ezamanje sezinye zezanu-PA. Ucabanga ukuthi izinduna lezo zizamile esayidini likabantu. Ngoba induna lezo zizamile esayidini likamnangagwa. Ayikho into eyodwa ezophuma lapho. Ayikho eyodwa nje. Lapho wena kube uthe kufuneka i-International Court of Justice. Ibe yiyo ephatha udaba lwe-ground. Induna lezo lazo zihambe ziyefakaza ngoba nazo induna lezo zifuna ukubulawa phela esikhuluma ngazo ngaleso sikhathi. Manje ukhuluma njani into yayifuna ukuku-affectayo lawe. Hanti kumele ukuthi kubuye amakhothi akwamanye amazwe azokuphawula into leyo, lizokuphawula lezi nduna lezo ukuthi bafuna ukuthi kwenzwe njani. Hayi khona ukuthi uNangagwa ebuye lapha emathebuleni sazi ukuthi izinduna lezo ngezakhe. Ethi uzokhuluma udaba lwe-ground ayisebenzi njalo. Hayi, bengikuthemba kodwa vuluza sibani ukuthi hayi umhlaziyo impela kubathi izolo hayi uhlulekile phulu wami.
Linjani ku Studio 7 linjani? Mina ngikhuluma ngilapha kuJinila. Ngiyazibuza ngabantu bezanu laba ogawula ukuthi nxa bedefenda into zezanu bebulala abantu ngabomu. Kanti bona iGugurawundi yathi fika babengaphi silo gawula. Ngakuyenzakala nje ngiyenhlangane la ugawula ngikhulumisane laye ngizothi yena vele ukuthini. Ngibingelela bonke abantu bemthokazi Republic Party kundawo ezishiyeneyo sili phambili ngomzabalaba.
Studio 7 omuthili ngabe linjani umthwakazi kandaba kuzo zonke indaba lokuzo lapha sihlezo ngokushaya kwabantu ngokhethelelo lukhona ubonisiza kuphi kuphi lesibuzi azikho ezinye indlela nezinye izinto ukuthi kubonisela amazwe ngamakhelwane ukuthi kulento efana naleba zama ukuthi ngama-inuva azakwazi ukuthi uma kusiba namarali bebekhona bazibonile emakhethweni lezo ayenzakala ngapho akuvumi na ukuthi bafune into ezifana nalezo bona bama-opposition from omakhelwane bethu esinabo ukuze babasize into ezodlame vela sizifuna sifuna idlakela thina
livele ilanga leli ingxawulizwa litshisa so uzutshaywa louvalo and uvalo luyarikita abantu la kuzophinda kuthi ngapha kulabantu bona bangapha kithi labo abalala bebizela abantu omaritswayi abantu bengaphumba bakuphambana mbe kwini hamba bethatha into zabo ebusuku bengatsheli umuntu ukuthi siyethatha ukuthi so uzokhitshwa sekufuna ukudonsela umuntu onkinga futhi ukuthi umuntu ongabuya nganjani njani into eyenziwa ngomaritswayi ngapha hayi kuzima kuzima ngangizwa kuthiwa uthusilwe layo emajiji lo kuthiwa ngu-anti lo ngizothiwa ufikile khona ngaleyo nguye ozobakhethuza khona ngale ngapha bakhethuzwa ngabanye ngapha asezikambili inkomo ngapha heyi madoda abantu benzuzahamba abathina yokunika abantu inkomo shuwa ai kangikoda abantu benzuza banjani into esho uyihambe yayiqukule ebusuku lapho uyiqukule khona ukuthi uyibisele ebusuku ungabona abantu ziye zidisiplay ebantwini hayi abantu laba madoda kita ngubuntu umqondo wabo urayithi kuhle kuhle baphazamile laba ai liyatshisila ngako kodwa namntu angcono liyaduma kodwa ke eshi uchawu luvalo ngqo luzoliduma so ngoba leli zawuya ngoti lako olungayenziwa
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezivela kwamanye amazwe, i-AFP ithi abahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo bahlasele inkamba zamabutho izolo kwele Burkina Faso babulala amasotsha alitshumi njalo balimaza angamashumi amabili. I-Voice of America yona ithi eleNigeria selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethuki ngemva kombiko oyethulwe yiMelika obusithi abahlamuki balakho ukuhlasela esigodlweni salelo lizwe i-Abuja. Siziphethe ngodaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe usethese izizalwane zakwele China ezilitshumi lantathu 13 ezigoqela abacuphi amacala agoqela elokweba ulwazi kumbe i-intellectual property kanye lokuntshontsha imali i-bank fraud. Lokhu kwaziswe ligqwetha elikhulu likahulumende weMelika umnumzana Merrick Garland izolo. UGarland uveze ukuthi abasolwa badala lawa macala ngesikhathi beqoqa ukuthola ulwazi phezu kokuthi abatshutshisi beMelika babeza luphatha njani udaba lokutshutshisa icala eletheswa inkampani yeChina elungisa amafoni eyeHuawei. Uthe abasolwa bathenga isizalwane seMelika ukuthi sibancwebe indlebe ngalolu daba bengazi ukuthi lowo muntu kwakulipholisa le-FBI elalisebenza nsitha. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Voice of America usola ukufakwa kwentatheli ze-Studio 7 kuqembu le-WhatsApp elibunjwe ngabasekeli be-ZANU-PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.